siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga lamhla sicubula udaba lokudlwengulwa kwabantwana kulandela ukutholakala kwabanye abaleminyaka ephansi kwelithumi bekhulelwe kambe kungenziwani ukwenqabela lo
mina igama lami nginguNikwe Mtanda ukhansela kaward 10 eMtumbane kobulawayo sithatheke ngisabi ngiphatheke kabi nje umphathi njengoba ukhokhela ukukhona esigabeni okwendaba lezo zikhona womntwana ole 9 years okheleyo ngathi sinjoba sikhuluma nje sebelethile ukuphathe kakhulu umuntu ongubaba ongumzali wakhe okuyenza ukuthi usuka ukudisturbe kakhulu engqondweni ukuthi akusela muntu wokutrusta ngomntwana oyintombazane and into ebuhlungu yikuthi ubaba angaze ahambe ejele kumbe ngaze phiwisijezi sesinganani but umntwana sokumphambanisile umzimba wakhe and sokumphambanisile impilo yakhe and umntwana ole 9 years akakwazi ukuthi kuyindlela kahle kahle kwenzakalayo angikhuluma ngomntwana le 9 years ukuthi sekumele ukuthi ahlale phansi amunyise umntwana umntwana okhangela omunye umntwana angiboni even mental I think umntwana vele kuhle kumdisturb umntwana lo usengenile kuma social media ugcwele yonke indawo yisithi isikole angabuyela efunda yiso sezaba yihlekisa phakathi kwabanye because abantu sikuthwala ngendlela etshiyeneyo
kambe lokho singathi zindaba ezizwakala zivelela kude kuphela kumbe kutsho ukuthi ingqe nguphi umzali kumele aqaphele
yindaba yokuthi vele akusela muntu omtrustayo uyabona nxa usazizwela kathana uthikumbi but le yindaba eyenzakalayo eyenzakale kwelethi lizwe mina nje lo msebenzi wethu kwesinye isikhathi hamba silabantwana abangamantombazana ulabantwana abangamantombazana labantwana abangabafana ulobabangikhaya so at the end of the day vele awusakhululeki usuhlala uyecile uzibuza ukuthi kambe kungabe kuyini okwenzakaleyo umakhelwane laye ungaze umbone ngani kumbe uyalunguza endlini vele kawusakhululekanga akusela kutrusta muntu yilo bangani ngikhulu ngumalume ngugini baba
sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo khona ngapho emawadini akobawayo kumbe kwezempila kahle ezibhedlela ngamantombazana asakhulayo
khuluma nje so ewadini yami komntwana ole 14 years orejiweyo evela esikolo khona phendumbane kubangelwa yikuthi ukuswela umntwana ufunda esikolo esikhatshana uyaquma andlula endaweni engani liganga umzali kakwanisa ukuthi amnakekeli and abantwana laba ngabantwana babomama abangasesebancane angathi maybe ngama-young mothers
kuyini okungenziwa kumbe singathi nguhulumende kumbe ngabezomthetho ukuthi benqabele ukuthi lokho kwenzakale futhi
i-government engakungenela ukuthi kube lama awareness akhona from abantwaneni abancane sokube lokufundiswa hayi lokhane sasikwenza kudala ukuthi hayi akumelanga ngane lo muntu kumbe ubaba umuntu ongumfana akumelanga kubani umuntu atshelwe ukuthi ungabona ubanjwa kumuntu edlala nawe ngendlela enje engayifiyo gijima uyetshela abazali uteacher esikolo ungambona ekubamba kumbe kwenzela kanje gijima uyetshela abazali ungabona ubhuti wakho umfowenu ekwenzela kanje gijima uyetshela abazali asingabi ngabazali labana esiba too hard ebantwaneni ukuthi abantwana besusane asike ngabazali esikwanisa ukuxoxisana esivumela abantwana ukuthi ube kwazi okumhluphayo ucheck umntana wakho ukuthi konke kungabe kuright yini ngoba okwakuthesi abazali yithi esesingama enemies abantwana especially umntwana oyintombazane lo mzali ongubaba sethina njengabomama lathi le government sokumele sibambisane nini ungamelela ukuthi omunye umntwana azabuya kufundisele ngoba kufundisele wakho umntwana
lo ngukansela sinikiwe Mutanda okawarden entumbane ukobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kuleyo kansili asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo lunye oluphathelane labesifazane lilami usithandekile mhlanga ikhonapha eWashington DC.